kuzingelele ngikuzingelele emsakazi ngizingelele abalaleli emakhaya hayi kuyagodola kobulawayo kuyagodola nje kobulawayo angazi kuhamba njani inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo ubaba uSengezo Tshabang so njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi ayasiza ukupre-empta inkantolo ukuthi izothini kodwa yena ubaba uTshabang hhayi is in high spirits uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi la maphepha abo wabonile hhayi akukho okutheni even yena umongameli akamchallenge ubaba uTshabang ukuthi ungu-interim SG umongameli akachallenge nje lutho akulalutho osuka kumongameli in the form of affidavit ngezinye indlela nje okuchaza ukuthi hhayi akaphikisani le nto kababa uTshabang lebo uyakukhuluma ngale phandle le kodwa uma kuze enkantolo hhayi kazange waphikisana lakho yena so hhayi kuyamjabulisa ke lokhu u-SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi saka yena u-SG kodwa mangumongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa njani leyo so sizobona ke sizozwa ngolwesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha i-Twitter labo-Facebook besithi bona kade vele kungani umnumzana Tshabangu esebenzisa igqweta umnumzana uRiri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezanu-P F
hhayi msakazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabanga bahlanjani bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hhayi indaba ngekababa uTshabang uhambise emntwini oqeqetshiweyo ukuthi ayimele njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisuke ukuthi ngikhulume into ezekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uTshabang kodwa ngiyibeke ukuthi liyizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise ummeli layo unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uTshabang akhulume indaba kababa uTshabang ngendlela aqeqetshwe ngakhona uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya kwi-opposition aseke amela abantu bezama umongameli ubaba uChamisa kuye phela lo avocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya i-judgment eyeza yaxothisa abantu abaningi umsebenzi nge-notice ye-3 months ukuthi mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku-national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku-national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njengoba iqembu lethu laqala liqalwe yilebha ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani esidiliza imisebenzi kangaka umongameli waleso sikhathi ubaba uTsvangirai nguye wathi kimi hhayi emuyeke ubesenza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lowo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yiwo phela ubuwula ukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba upresident uTsvangirai kwamanye amakhesi ngalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngathi edume kakhulu wayenele ubaba uTsvangirai but ngoba iziwula ziyamane zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga msakazi.